Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 womvulo ekuseni mhlaka 4 kwenkwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende usethule umthetho ophathelane nokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane i-$36,000.
But into yakadisimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region uthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe.
Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo.
Lapha abancediswayo lapha akulayiza ukukhetha, akulayi ukukhetha umhlobo, akulayi ukukhetha ibandla, akulayi ukukhetha ukuthi lo mfitshane.
Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphathisa isibhedlela se-Thorngrove kobulawayo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawe ligciwane le-coronavirus lokhu likhwela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe, i statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezingafika phose amachumi amane i-$36,000. Lumthetho othiwa statutory instrument 99 omnyaka ka-2020 uyachasisa njalo ukuthi isigaba sokuvalwa kwelizwe sifike njani kuhlandla lesibili kumbe i-level 2. Imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyolwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Kubikwa amasotsha eZimbabwe ebambisana lawe Mozambique ayalwa labahlamuki bohlobo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo. Umongameli Emmerson Mnangagwa weseMozambique ngeviki edluleyo ekhulumisana losowabo umongameli Philippe Nyusi ngalolu daba. Udaba lwamasotsha eZimbabwe aluzange lukhulunywe. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba yehlule. Kodwa unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana eloba enkundleni yeTwitter ulandule ukuthi amasotsha eZimbabwe aseMozambique. Wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wake wathumela amasotsha kwele DRC kwadala inkulumo ngoba umthetho uthi kumele aqale ethulele idale lephalamende andubana ase amasotsha kwelinye ilizwe. Sixoxe lomela isigaba sebhinga edale lephalamende umnumzana Prince Dube Kosibanda ongwebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe ukuthi idale lephalamende lona limi ngapi ngalolu daba.
Ihungahunga lelo test lizwile kanti kade vele sokuqalisile ukubhoda ngaphakathina kwelizwe ukuthi khona eMozambique sokulomvukela osukhona. Kodwa into akadisimangalisa ukuthi uMnangagwa nguye kade engu-chairperson waliyana i-portfolio ke ebona ngokomvikela lokuvikelana kwamazwe aphakathina kwe-SADC region. But into akadisimangalisa ukuthi besengakaboni lutho bekungakabizwa noma umhlangano we-SADC region uthi ihlale phansi ixoxisane ibonisane ukuthi kambe umvukela lo osukhona ngumvukela okufuza ukuthi i-region njenge-SADC ingenele yini ifikelayo iyencedisa ilizwe elinye ilizwe. Asikubonanga lokho kusenzakala, kodwa esikubonileyo kuphela ukuhamba kwaMnangagwa lo minister wa of defense kanye lama-generals amaningi behlala phansi bekhulumisana lo-president uNyusi. Esingakwaziyo ukuthi uhambe khona ngale engu-chairman yini we-security organ organ, security and peace organ, esatiki umbuzi kambile njenje umnumzana umnangakwa emelele ilizwe la seZimbabwe. Asila kweni sukuti ngabe imele oku yiku okwenza gileo ni ngobasi ya kwazi. Ukuthi kuvelebe so kuhambe kudala amabutho la utuwa kama mercenaries abakhokhelelwa ngukenel daiki. Khona ngale eMozambique ukuthi belwisana nalabana abantu asikwazi ke ukuthi khona kuthi ukuthi labana abantu bebengayenza umsebenzi omkhulu yini kumbe njalo sokufuza ukuthi ka test lalelukuzeni iqembu lethu lamabutho wethu njengoba sikhanya ngani silohluphi lokuhlupheka okukhulu kangaka ukuthi mhlawumbe labo sebe siyasetshenziswa njengama mercenaries ukuthi kube sokuholwa bese kusijoke ukuthi imali yakho na yalo umsebenzi yabi siya kubani into esayimelele ukuthi sonke sizwe but sizwe be uma bekuthiwa khona yi-mega deal. Ama-mega deal aweZimbabwe siyawazi ukuthi nxa esayinwa, asayinwa ngani ngawokuncedisa ilizwe kodwa isikhathi sakhona esiningi okuyakwenzakala ukuthi kudla abalutshwana bona laba abayibo basembusweni.
Una umthetho uthini ngokusiwa kwamasotsha ukuthi ayokulwa kwelinye ilizwe?
Ye, upresident uyamvumela. Kodwa utsho ke umthetho ukuthi khona nxa uthe wavunyelwa njengopresident ukuthi hambe deploy amasotsha kwelinye ilizwe. Uya deploya kuphela nga iParliament ikuphe imvumo yokuthi ukwenze khona lokho. Nga iParliament ingamphanga imvumo kumongameli kufuze ukuthi eyidinge leyo mvumo ngaphakathina kwamalanga ayisikhombisa iphakathina kweviki ukuthi khona iParliament ichu ukuthi yavumelana yini lombono wakhe kumbe kayivumelani lombono wakhe. Nga iParliament ingavumelani lombono wakhe kuthi ukuthi amasocha kuyabe sokufuza ukuthi ephenduke ekhaya.
Manje njengamabandla aphikisayo kukhona yini elingakwenza ikakhulu edalele eParliament ngodaba lolu nxa kuyikuthi luyiqiniso njalo lizalidinga na iqiniso ngalolu daba eParliament?
Esingakwenza njengamabandla aphikisayo kukhona kakhulu kunenye. Okwakuqala nxa siseParliament ngasisiwo nje amalunga awedalele eParliament amabandla aphikisayo kodwa singamalunga edalele eParliament esilamandla esiwaphiwe ngumthetho wona lo othiwa iConstitution yeZimbabwe ukuthi silomsebenzi. Umsebenzi wethu njengamalunga edalele eParliament okwakuqala yikumela izizalwane zeZimbabwe kizo zonke izinto eziyabe esenziwa ngaphakathina kwelizwe. Kanti okwesibili osilakho okufuze sikwenze njengamalunga edalele eParliament yikubumba umthetho. Okwesithathu yikubona ukuthi uhulumende usebenza ngendlela yini umthetho welizwe okhuluma ngayo njalo lezimali zikahulumende zisebenza ngendlela efaneleyo yini.
Umnumzana Prince Dube Kosibanda ngumela isigaba seBhinga edalele eParliament engowebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Inhlanganiso yeZimbabwe Youth Council isethule imbiko yokuthi isikhwama esasungulwa nguhulumende esokuphathisa abasakhulayo ese-Youth Relief Fund sona esifika izigidi zamadola eZimbabwe alichumi lasikhombisa i-17 million Zimbabwe dollars esijonge ukuphathisa abatsha abakwezamabhizimusi kulesi sikhathi ilizwe livaliwe ngokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 sizaqishwa lamuhla. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe oStudio 7 uxoxe lomunye wabasakhulayo olilunga lelihlanganiso yeZimbabwe Youth Council unkosikazi Saliwe Njolomole.
IZimbabwe Youth Council iyakhuthaza abatsha abangakafaki izincwadi ezitshengisela izifiso zabo zokuba phakathi kwalolu hlelo ukuthi benelise ukuphangisa ukuthi bangene kulelu hlelo ngoba lugqiba lona okwesiqembu sakuqala ngomvulo mhlaka 4 May. Lokhu kunikeza ithuba izisebenzi ukuthi benelise ukukhangelisisa ukuthi izabelo zonke ziwutholile nalo umbiko. Njalo bekhangelisise ukuthi amaqembu wonke abatsha akwanisikile na ukungena kulolu hlelo.
Okwamanje sekulabantu abangaki abasebefakile isicelo sokuthola usizo lukahulumende?
Singathi 4,332.
bakhona na abatsha abadabuka endaweni esifana labo Matabeleland abathole ithuba lokufaka izicelo zabo?
Yebo, sebe khona abatsha abasemathebeleland, kodwa ukuvalwa kwesiqembu leli lokuqala kuzanikeza ithuba lokuthi ke sikhangelisise ukuthi uhlelo lwethu luqhuba njani, njalo sikhangelisise ukuthi iziqindi zethu zonke khona emathebeleland sebefaka yini bonke okufana nayo.
Laba abasebefakile isicelo sabo bazabe bethola impendulo nini?
Bazathola impendulo yabo eyabivela emabhanga abo ukuthi bazayenelisa ukuthola. Sithi njalo ke labo abengatholanga ithuba kulesi sikhwama, ugatsha lwethu luzayenelisa lona ukufaka umbiko ukuthi abazange benelise ukuthi bangene kulolu hlelo. Akusoze kuphethe nje kunjalo, bazatshela ngezinye indlela amanye amahofisi abangaya kuyo ukuze bathole. Khumbulenyane lapha sakhuluma ngogatsha olwe-social warfare luzabe lalo luphathisa kulabo ayabe bengatholanga leli thuba ukuthola kulesi sikhwama.
Uhlelo loluzavula na okwesibili?
Isiqembu sakuqala uma sekukhangelisisile izincwadi zonke lalezo zicelo eziyabe zikhona, laba bazathola imali kuyabe sekuzathi sebeqedile ukunikeza izimali zabo, kuvulwa njalo iqembu lesibili, kube njalo kusiya njalo ize imali yaleyi sikhwama iphele.
Lo ngunkosikazi Saliwe Njolomole, ilunga lenhlanganiso yeZimbabwe Youth Council. Ubexoxa lo Mike Hobe weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uphe uncedo lwemithi lempahla yokuzivikela kusibhedlela seThorngrove Isolation Hospital kwobulawayo ngolwesihlanu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kwobulawayo umnumzana Swithan Chirohotsa ukuze sizwe okuningi okwenzakeleyo.
Umongameli Chamisa uncedise leso sibhedlela, kodwa uqhubele abayibo abaphathisa kuleso sibhedlela abebulawayo City Council. So into ezidonethiweyo ziqutshelwe abebulawayo City Council.
Yena umongameli webandla umnumzana Nelson Chamisa ubekhona yini embuthanweni wokupha abantu loluncedo?
Yena umongameli ngayisayenelisanga ukuthi abe khona, njengoba ukwazi mfowethu ukuthi kulezi nsuku umthetho uyala ukuthi abantu behambe ezindaweni esikhatshana, ukuthi umuntu angasuka lapha abe khona ebuya ngapha kobulawayo kungabe uyinto ehlupha kakhulu, kodwa ubemelelwe inkokheli zebandla esihlala lapha kobulawayo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi uncedo lolu beluvele luyini?
Lapha abancediswayo lapha akulaza kukhetha, akula kukhetha umhlobo, akula kukhetha ibandla, akula kukhetha ukuthi lo mfitshane. Uncedo lolu mfowethu bekuyi ama face masks la agqoke ebusweni, themba abantu abaningi sebabona abantu begqoke ama face mask ayi 1450. Kuyobuya ke ama gloves awe plastic bayiza ngesikhiwa bethi ngama latex gloves ayi 1000 ikhulu lelo. Kuyobuya ke ama sanitizers angithi umuthi lo osetshenziswa ugeza izandla kuyobuya ama liters ayi 23 amachumi ababili lentathu yama liters ama sanitizers. Lokho kuqutshelwe abameli bebulawayo City Council ukuthi bephathise abeThorngrove Hospital lapho kugcinwa khona abantu abalegciwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19.
Umnumzana Swithan Chirohotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekhonale kwentuthu ziyathunqa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. iphephandaba leHerald lithi idale lePhalamende lizahlala kancinyane lamuhla ngenjongo yokuphuma lesinqumo sokuthi lihlangane nini njalo. Amakomiti aleli dale abona ngezemithetho ake ahlangana ngeviki edluleyo kuhlaziywa indlela ezingasetshenziswa nxa ilizwe lingaqhubeka livaliwe okwamanye amaviki. Iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi kulomongikazi weZimbabwe obesethethe impentsheni wabizwa uzophathisa obulewe ligcikwane le-coronavirus kwelengilandi. Unkosikazi Rachel Makombe Chikanda ube leminyaka engamathumi afika phose ayisithoba minwembili. Wasebenza ukuba ngumongikazi okweminyaka efika phose engamathumi amahlanu, i-47. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko eliyithumele nge-WhatsApp.
Sakazi kwe-Studio 7, ngiyalithanda lonke ngomsebenzi omuhle liwenzayo. Qhubekani ngokubamba lo msebenzi. Hayi, thina ngapha emaphandleni, semaphandleni impela eGogwe, phansi kwa-Chief Njelele. Yes, lokhe siku-lockdown, sivalelwe sibili. Ukuthi sokulukhuni ngoba siphila ngokulima amagadeni. Sithengisa izilimo zethu okunjengembhida, amatomatisi lokunye esikulimayo esingabe siyakuthengisa ngalesi sikhathi. Eyi, sokunzima ngoba hhayi akusasebenzeki, akusadleki ngoba lezi zinto azisathengiseki. Ukuthi singazithengisa njani, singenza njani? Siyesaba sibili ukuthi uyaphuma uthini plus nalo umkhuhlane siyakwesaba, kodwa indlala yesisikhulela. Lezi zinto emashopu sezidula kakhulu, sezidula sibili ukuthi asisakwazi ukuthi kuzawugcina kutheni ngoba ithukela lona lodwa eliyofuze lisiphilise selidula kakhulu. Angazi singenza njani. Ngiyabonga
Munyoni Ewange. Salibonani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi be-Studio 7. Thina ngapha Ewange sile simanga esikhulu kakhulu ukuthi khona abantu abarenta ezindlini ze-Colliery Ewange Company Colliery ngabantu iningi labo ngamavendazi, ngamafimaketi, abantu abasebenza imisebenzi yokuzenzela ezandla. I'm talking that is ngabantu abazidlaleleyo abalalutho, abantu basemareserve. Ifani part of it yona i-Colliery sisiyavula amahofisi isethi khona yona ifuna amarenti. How comes sisekunzimeni lapha eyiwanje?
Injani basakazi bakaStudio 7, siyalibonga ngomsebenzi omuhle liwuphetheyo. Hayi, siyayibona i-corona sokuphinde kwengezwa futhi isikhathi, kodwa abantu indlala, abantu abatholi kudla, makhaya kuphila kuphi? Kanti izimali eziphumayo lezi ezama-health organization ziyaphi? Kanti bona bavalelani nxa bona bengakwanisi ukunika abantu ukudla, bathi abantu baphile njani? Kumele becabanga abantu. Ugovernment wezandla kumele acabange abantu ukuthi abantu angayenzi abantu njengenkomo ukuthi ziyasuka ziye kudla utshani. Hayi, nalangathathi i-advantage yokuhlukumeza abantu ngoba kuthiwe kulo mkhuhlane we-corona. Asiyonto enhle leyo. Kubuhlungu kakhulu into abayenza abantu. Abantu bathwele nzima babulawa yindlala. Zandla ayikazi yakwanisa lutho. Njengakithi ngapha emathebhelelendi vela akazi besincede ngalutho. Ngitsho unganasilamkhokheli. Asilamgwaqo, asilani, asilani. Kanti igugurawundu izakhulunywa nini indaba yegugurawundu yabantu abafayela abagcwele emgodini kibobhalago kuphila kuphi abantu abafayela? Kanti izakhulunywa nini njengoba ikorona ibuye kathesi isibulele abantu abangu-11 sokukhulunywa ngayo kumangalisayo ukwedlula laba ababulayo egugurawundu? Ake siqaleni sikhulumeni ngabakuqala laba ababulayo egugurawundu, singakhulumi ngalaba kuthiwa abayi-11. Sikhulumeni ngalezi izigidi lezigidi zabantu ezabulawa igugurawundu kuqala.
Njani, ngiyalibingelela lonke balaleli be-Studio 7. Lathi ngapha kogodlwayo, eyi, ule ulwazi luncane olumayelana ngomkhuhlane lo. Siphongkuluzwa njengabanye, siyakhala sokuthi ngakuthiwa siyathola ulwazi ngakho umkhuhlane lo, ngoba mhla kungena lapha uzasiqeda tu. ngicela sokuthi ngazi basikhangela lati ngabo ngoba lokudla kuyaphela lokho simele abona kuwesosha kwefesi okuhwaliswayo sitshona sihlezi emakhaya sikwathi kuzaze kube njani nasiyafundisa sibe lolwazi ngoba mhla kuyangena lapha vele kuyashiya nganamuntu thina lapha kokhona hayi ngiyabonga mina ngo-Elwanikala kuwat 5 eflabuz
salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina igama lami ngubhizini yancube ngikhuluma ngise-Plumtree mina ngokubona kwami ngibona lolu suku iZimbabwe ayifanelanga vele ayilasidingo sokuthi lunaze ngoba ngibona ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba intatheli zindaba ziyabotshwa aziyenze umsebenzi wazo zikhululekile ngendlela kufanele zenze ngayo ziyenza zithalaza zisesaba ukwenza umsebenzi kodwa ezikhuluma zisekela uhlangothi lwezanu-PF hawu lezo ziyenza zikhululekile kodwa ezinye nje ezithatha zonke izindaba kungakhathalekile ukuthi yiziphi izindaba zikhanya zihlukunyezwa kakhulu so mna mbona ingani vele akukho fe ukuthi eZimbabwe kwenziwe yonalelo kuze ngoba abantu kabaphathwa ngendlela eqondileyo
liyatshona abathandekayo abakwa-Studio 7 lo ngisogogwa nawomoya ezombo okhulumayo ngithanda ukubona abantu bakithi sabelane ulwazi sitshengise ukuthandana lokukhula ezweni ngizwa kakhulu nxa kukhuluma abantu bakithi abe-Mark South lo-Mark North uzabe khala bekhalela ukubana akulalwazi ngomkhuhlane kodwa bonabo abakhulumayo bekhuluma kuhle njalo beqamba kuhle ibala lokuthi corona yibo abantu esibakhangeleleyo lathi njengesizwe ukuthi asebekwazi bonabo ungatshela oseduzane kwakho umtshele atshele oseduzane kwakho yikho ukufunda kwakhona yikho ukwenziwa kwakhona into leyo yonke singalindeli uhulumende ukuthi uzathumela umuntu azokutshela wena ulenhlanhla ngoba sikutshele kulo makhonana akho eceni ungamekeleli unywa yinyoka ukuthi uzazibonela uzabizelwa abasnekbak ukuthi azoyithatha hhayi bantu bakithi asithengiseni ukuthandana lokukhula nokuthi angaphandle nxa ukuthi abantu balapheli khona bengafuni ukuthi litshelani izinto wena osukwazi siwazele isigaba sakini asitshelaneni bantu bakithi isifo lesi siyingozi singayekelelani lokho esinje ukuthi uhulumente uzabuya uhulumente uzabe ama-resources uhulumende lani i-resource yangkhona nguwe khona apha ekhaya osukwazi ngapha edolobheni wathola ulwazi ungulerediyo wathola ulwazi yabelana lo munye wakho khonapha ukuze laye aphephe engozini ye-COVID-19 iyabonga
bekungamazwi enu linabalaleli bethu elesithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 465 0318. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intatheli izindaba zakwele Cameroon zibikwa zinanze ilanga lamalungelo azo zikhalaza ngokungaphathwa kuhle nguhulumende labahlamuki abafuna ukuxexebuka kusigaba esikhuluma isilungu. Inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi isiphathi sezizalwane zakele Ethiopia ezahlengwa emoteni enkulu eyayivaliwe kwele Mozambique kulabantu abambalwa abatholakala emoteni le bevalelwe abanye sebefile ngenyanga edluleyo. Izabelo zelemelika ziqhubeka zivulwa lanxa inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus lokhu likhwela. Ingxenye phose yelizwe lemelika ibikwa izavulwa kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli selisedlula isigidi esisodwa i-1.18 million. Kwafa abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi ayisikhombisa, i-68.2000. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala esigabeni seWashington State.
I-coronavirus e-Washington State kwaziwa kuyindawo lapho yaqalisela khona. Kodwa wethusa abantu ekuqaliseni ngenxa ukuthi abantu wabafica bengawulindele. Kodwa uhulumende wasephangisa ukuthi afake izinqumo zokuthi abantu bangaphila njani, bahambe emsebenzini kumbe bangahambi emsebenzini. Lapha abantu basebenzele ezindlini, njengami ngilesikhathi eside ngisebenzele endlini, bantshintsha baze bantshintsha lezi nto ezinjengamabhasi ukuthi ugade ibhasi nxa ulesizathu salapho yakhona. Lama indawo nje ezokuhambela lezi ezinjengamaphakhi ukuthi abantu bangahlangana. Bakuvala lokho nxa uhamba phandle nje kumele la unxa uhlangana lomunye umphe isixeka lesikhala ukuthi kube le social distancing leyo abakhuluma ngayo. Njengendawo lapho waqalisa khona igcikwane. Izinamba ama nombolo ehle aphange yehla kawakhwela ngaya phezulu la kathesi siloku sile lowest number of deaths in the United States compared to other states, la lowest infections. Ngibona ngani lokhu ukuthi uhulumende abantu bawuzwile ukukhala kukahulumende ukuthi ayilandelanini imithetho labantu bayilandela.
Sesizwe kuthiwa abensundu yibo abakhanya besifa bebulawa ligcikwane leli. Kambe kungakubangelwa yini ngokubona kwakho?
Ukufa kwabantu abansundu kuyinto ebuhlungu kakhulu. Lokhu futhi kakusiyo into entsha. Kuvela ukuthini umuntu omnyama lapha elizweni leli waye AC leve isigqili. So lanxa ubugqili lobana sobaphela kodwa imisebenzi esiyisebenzayo imisebenzi leyana efaka abantu abamnyama ezindaweni lapha ukuthi kube lula ukuthi bawuthole umkhuhlane. Yiba abatshayela amabhasi, yiba abagcina abantu ezindaweni okulabantu abadala sithi old people's homes kumbe ezindaweni zabo, yiba abasebenza endaweni zokudla ema-restaurant lapho kule public khona. Yibo abagezisa nje izindawo zonke kumbuthi ungahlangana lo muntu odobha ongcekeza kumbe kuyini ngumuntu omnyama.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 ese Washington State. Umfundisi Angliston Sibanda ethiwa coronavirus isibela uhlelo lwethu lwanamhlanje. Kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende usethule umthetho ophathelane lokuvalwa kwelizwe statutory instrument ozakwenza abephula imithetho yokuvalwa kwelizwe bajeziswe ngokuhlawuliswa imali efika inkulungwane ezifika phose amachumi amane $36,000. imbiko yokuthi ibutho leZimbabwe lahanjiswa kwele Mozambique ukuyalwisana labahlamuki balelo lizwe idala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Nxa lifuna ukulalela njalo indaba zethu, yanini ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, libe losuku oluhle.